Umsekeli kasibalukhulu webhanga lesizwe ele Reserve Bank umnumzana Khuphukile Mlambo uthi uZulu labo somabhizimusi ngabe bayasa imali yabo emabhanga ngabe imali kayisileli elizweni. Umlambo wethula imbono yakhe emhlanganweni obuqoqwe ngabesonto ye Seventh Day Adventist Church koBulawayo ngempela sonto. Kodwa isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi uyalandula limbono esithi uhulumende usehlwilekile.
Ngalenda lomsilela kwemali lokhu siyaphambili sibekulusibola ukukhulu ngoba ngazikhaya emabhengi khonapha uyafika umuntu kwe-ATM ezingazaza ngama-$50 ngokuba lapha sokwehlile zaya kuma-20 ezezehlile zaya kuma-$14 ezezehlile zaya kuma-$10 emabhengi. Sokuyatshengisa umuma khona mubi ungamindela ama-supermarket ufike abane engxenye usebenzisa i-sidingi ukuze ucela i-cash uthole kwezindawo ezithethe konabalayo. Usalulembele ngikhumbula ukuthi nawe engxenye uthenge into ze-$50 uthole ingayi-$25 ngoba kune-$10. So hayi umumo wemali sibili mufi and uqhubeka usuya phambili lapha sihloshipo olukhulu sikuleyo ukuthi sokufanele ukuthi uhulumende abone ukuthi lingalani indaba yemali ngoba abantu bayadibeka abantu bashona emabhenki abanyele emsebenzini bayabaleka besiyalayini emabhenki engatholi le mali yakhona avulele kukona. So hayi abantu babashukuluza kakhulu.
Umlambo uthi enye imbangela yokusungula ama-bond notes yikuthi uZulu wayesisa idola leMelika kwamanye amazwe. Uthi imali engafika phose ibhiliyoni elilodwa isuswa elizweni okungekho emthethweni ngamnyaka munye. Emaphandleni ukusilela kwemali kuphambanisa impilo yezakhamizi. Omela iBinga South edalele eParliament umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi amalobolo lokangaziwe sekubhadalwa ngamafoni.
Impilo siguqukile eBinga endabeni zokuselakala kwemali. Esasekwazi kudala ukuthi khona umuntu nxa efuna ukuyathenga ukuthenga uyahamba ephethe imali isezandleni bese sikhwameni akusatholakali. Sesiphila ngemali ezisemafonini. Yonke into oyifunayo eBinga kufuze ukuthi ube le mali esefonini engabonwayo. Ngitsho nje la malobolo labo kangaziwe sebekhitshwa emafonini. Okwenza ukuthi impilo ibe nzima ikakhulu siyakwazi ukuthi eBinga abantu baphila ngokulima, abantu baphila ngokuthiya inhlanzi. Abathi inhlanzi laba ukuthi bona bethi akusinika imali efonini, abaningi bakhona amafoni kabalawo. Yindawo enendawo ezinye ezingela ama-network. So ukuthi noma ukuze umuntu abe lefoni akusoze kumncede lutho. Okwenza ukuthi ibhizimusi lempilo ibe nzima kakhulu esigabeni sebhinga.
Ukusilela kwemali lokhu sekubangele ukuthi intengo ikhuphuke ezitolo. Ukansela wedolobho leHarare umnumzana Peter Moyo uthi impahla yokwakha isikhwele okwesabekayo ngenxa yokusilela kwemali emabhanga.
Into esisihlupha kathesi nxa ufuna ukuthenga ulutho amanye amashopu bakutshela ukuthi kona sifuna i-US dollar abadibe nxa ufuna ukuyathenga kumbe e-supermarket into zakhona sezikhwelile tam 3 or 5 times. So akula muntu olemali la umuntu wonke apho ozihambela ngaphandle kwe-government lama-ministers yobantu abale mali. Hayi intengo khangela ubone nxa ukuthi uyakha uvele la even ule 100,000 ube kwazi ukuthi kona kawula mali. Mina izolo umzekelo sengipha wona ngihambe ngiyethenga okuzinto okuncane ncane okwe-septic tank okubili ngithenge $90. It's shocking. Umuntu uyazihluphekela lapha eZimbabwe la akula ivinisenda akula muntu ekhaya okapha uhambe ngani kwesikhathi iphethi uyaswelakala sezingathi bakutshele amanye ama-cell station ezingaso siwakhulume ngamabizo bayakulalela bakutshele ukuthi kona sifuna i-cash wena i-cash yakhona kawunayo bebhenki ufike ulale ebhenki uyabe ungela mali yakhona bayakutshela bebhenki ukuthi akuna mali la.
Ukonakala komnotho welizwe sekubangele ukuthi labezokholo abafana le-Seventh Day Adventist Church labo baqoqe imbuthano ezama ukudinga isisombululo sodubo lolu.